daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde ku COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe belegciwane lokhu lingumashumi amathathu lasikhombisa 37. Emhlabeni jikelele abele COVID-19 basebedlula izigidi ezine.
4,430,123.
Abantu bakobulawayo bakhala ngentengo ephezulu yenze mbatho zokuzivikela amakhala lomlomo ekuthelelweni iCOVID-19 ezama face mask.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu. Uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukudla.
Ugatsha lwabesifazane kubandla le-NDC solwethule imbiko lusola elithi ukuthunjwa kwenkokheli yesifazana kunhlangothi lwabatsha lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyenwe belegciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 labulala abane. Asebehloliwe ukuba baligciwane lobahatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine. 4,430,123. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 298,180. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lengxenye 1,659,873. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lambili 72,336 asebefunyenwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,475 kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 25,270. Izembatho zokuvikela amakhala lomlomo ekuthelelweni iCOVID-19 zama face mask sokuyizigqoko ezimele sisetshenziswe ngumuntu wonke uma efuna ukuphuma phandle kumuzi wakhe. Kodwa ngenxa yentengo ephezulu yalawo ma face mask abanye sebekhetha ukusebenzisa amabhodi abomama. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthe ngokuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana God Knows Magutshwa oyisakhamuzi sakobulawayo uthi bona sebesebenzisa iziqoko zabomama.
Hawa amakusaba ukuthi lokhu kungcono ngoba yikho kwenza okugudumala kule comfort iphakathi. Hayi siyathatha nje sikhathi esenta kuphela. Bese sifake intambo zakhona zokubopha emaveleni lapho. Hayi asebenzela kuhle kakhulu ukudlala abathenga ebantwini lapho. Vele sikhathe amabraka mama kuphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mthandazo Nyoni uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sekunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le mask. Ama-mask angikhona lawa adura ngoba bathengisayo bakhuluma ngokuthi $20 or kusiya ku $2. ngithi ugcina sokusiba nzima ngoba emagrosa ma ungena compulsory sofuze ube le mask, ma ungelayo imask angeke uze ungene. So ngithi sokuludubo kakhulu ngoba leyo mali yemask asilayo thina. Njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo mask ungakwanisa ukubotshwa kumbe ubhadale i-fine engange-500 aponti, of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo, akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso samamaski kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski, ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi, hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagqize qakala. Isikakhulu amadoda, they look very innocent, bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje, bengathi nje abantu abathi kathi sifakelwane izayeke. Indaba yemaski bonani yehluphayo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki amamaski. Maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumente zange zibe khona.
Isijeziso sokungagqoki amamaski singamadola eZimbabwe angamakhulu amahlanu, i-$500. Ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziba othunga izigqoko zobuso uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokusiziphilisa ngokuthi ungasithengise amamaski, ngoba khathesi nxa singathunga siwathengisa nge-35 pound cash. Kumbe nxa umuntu sebhadala ikho cash uyafaka imali yakhe ibe ningi nge-US, kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani. Amanye akhona awe-1 US, amanye akhona awe-2 US. So hayi kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayiswele ngendaba yona le yamamaski.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lizwe Gumede uthi iningi kalazi umsebenzi wemaski.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Uyabona labantu bephuma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye, kodwa isikokuzivikela. Abanye uyathola bebambele oba lilembu liphi, abanye ngabafaka ama-prima emafesini lapha, akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi uthi uthwele, okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo, okufana lokuthi vele kavikelekanga lomuntu. Abantu kufanele befunde khona ukuthi face mask yona ngokwayo ngiyokuvikela umuntu ekubambeni igcikwane le-corona, kumbe ayisiyonto eyokuthi igqoke njengento ze-fashion.
Intengo yama-face mask la asebenza kanye kuphela ingamadola amabili awemelika, kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika, i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo, ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe, i-$500. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Abatsha abakubandla le-MDC ababalisa ummeli weHarare West edalele ephalamende unkosazana Johanna Mamombe, umsekeli kamholi wabatsha unkosazana Cecilia Chimbiri, lo msekeli womhleli womsebenzi wabatsha unkosazana Netsai Maroa kabaziwa ubana bangaphi ngemva kokubotshwa ngamapholisa izolo eNational Sports Stadium. Besetheswa icala lokutshengisela abakwenze emzini weWarren Park izwa eHarare. Umlando lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abatsha laba batshengisele izolo besola uhulumende ngokunganikeza abantu ukudla okwaneleyo ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondo ze-lockdown. Amapholisa ayethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter esithi akwaziwa ukuthi laba bantu bangaphi. Kodwa isikhulumeni samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Daily News izolo ukuba kulabantu ababotshiweyo. Imizamo yokuzwisisa ngalokhu yehlule ngoba uNyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Igqotha labo umnumzana Jeremiah Bham uthi abatsha laba kabazakali ukuthi bangaphi ngemva kokubotshwa duzane le-National Sports Stadium, kodwa lanamuhla kabaziwa ukuba bakuyiphi inkamba. UBham wazise ukuba uzacela umthethwandaba waphezulu High Court ukuze ubambe ngamandla amapholisa ukuba atsho lapho abantu laba abasiwe khona. Unobhala wabatsha kubandla le-MDC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi okwenzakeleyo izolo kutshengisa ucuku lukahulumende we-ZANU-PF.
Okwenzakalayo ukuthi ngemva kokutshengisela okwenzakale izolo eHarare mayelana lendaba yendlala elizweni, uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uthumeke abantu-ke akade bemasquareda njengamapholisa-ke ukuze bebophe-ke amantombazana amathathu e-Movement for Democratic Change ku-Youth Assembly bengabatsha, okuhlanganisela uCecilia Chinembiri, Joanna Mamombe, dade osedalele eParliamente Lonetsa eMaroba onguye ke umsekelo womqoqi wenhlanganiso yabatsha e-Movement for Democratic Change. Labo ke babotsheleke ukutshengisela izolo laba ke sitshengisela khona ngendaba yendlala, kodwa sokuvezekele kubana ke abathathwanga ngamapholisa kodwa bathethwe ke yilaba ke abanjengabantu abathathwa edzamare esingathi ngabantu abangayakazakaliyo.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi uhulumende kumele alandele umthetho nxa ebopha abantu.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu, ngoba sikhuluma kunje uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID, kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukuhla. Njalo kusidanisa kakhulu ukubana laba abantu kade kuthiwa ababonakali, akwazakali ukuthi bangaphi. Lokho kutshengisa ukubana nguhulumende wezikliwi lezigebenga ongasebenzisi umthetho, ngoba umuntu engabotshwa kumele ehanjiswe umthetho wandaba.
Lokhu kusekelwe ingcwethi echubulunga ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana.
Kuyindlela yokutshengisa uZulu ukuba angalandeli labo abakhononayo kumbe abakhalayo ngomumo welizwe leZimbabwe ngesikhathi COVID-19, abantu behlezi ezindlini belambile. Kuyindlela yokwenza abantu besabe ukulandela ngulo lalo ozafuna ukutshengisela. Sikubonile abantu banye bethatha uyitayi dzamara obezama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hayi khangelani umumo lapha usamanga kuhle, bamthatha phinde wabonakala. Into yakhona lokhu iqhubeka nje, hayi ingwe ayo watshintshi amabala ayo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole kakhulu ukutshengisela ngesikhathi ilizwe lilisana lomkhuhlane we-COVID-19.
Ngobhubhano lolu esilukhangele emhlabeni vele isichaphe-chaphe vele asonto efunakalayo. Lokhu abakwenzileyo ukuthi bebuthana bebhesuka emgwaqweni kubonisa vele ukuthi ibandla labo alikwazi lapho elikhangele khona, aliqakathekisi impilakahle yabantu. Vele akuvunyelwa uhulumende usiphile izixwayiso zokuthi siziphathe njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Bona ukuyabuthana behamba bebhesuka emgwaqweni kutshengisela vele ngabantu abagcwele isichaphe-chaphe. Ngakho-ke umthetho weZimbabwe vele awungeke ukwemukele lokho, ngoba abakwenzayo kuyingozi ebantwini abaningi, including imuli zabo.
Ukungabonakali kwabathathu laba kwethusa abaningi, ngoba ele Zimbabwe lile mbali yokuthunjwa kwabantu banyamalale abagoqela intatheli izindaba u-Itai Dzamara owathunjwa ngomnyaka ka-2015 olokhu engakatholakali lanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokhu esikudaba lunye, ugatsha lwabesifazane kubandla le-MDC solwethule umbiko lusola elithi kuthunjwa kwenkokheli yesifazane kuluhlangothi lwabatsha. Laba lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Ugatsha lolu luthi okudanisayo ukuthi abanye abesifazane abathunjwa ngamapholisa kumbe amasosha eminyakeni edluleyo badlwengulwa kumbe batshaywa kakubi. Ngakho bathemba ukubana abathathu laba kabehlelwanga ngalokhu. Kusenjalo, isigodlo sommeli kweMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngokuthunjwa kwabesifazane laba, njalo sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi adingisise ngalolu daba. Umbiko wabemelika ugcizelelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope, eye-European Union, layo ethi kumele lolu daba luphenywe. Isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kwe-MDC, unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayalwamukela uxhaso oluvela kwamanye amazwe njalo bakhuthaza ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ukuba zixhasane labo.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngoba lokho bengabonakali kusukisela izolo. Amapholisa alokhu jintsha-jintsha ama-statements, bake bethi kabalawo amantombazana lawa, kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Izolo bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station. Nxa kuyukuthi abantwana laba balecala kababajezise phela ngokuvula i-docket bahambe e-court, bayetholakala ukuthi balecala kumbe kabalacala e-court. Sifuna i-justice ukuthi ibe khona nxa ukuthi balecala.
Bekufanele yini ukuthi abatsha laba betshengisele ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Ama-youth ebedemonstrator ukuthi balambile, abantu balambile, uhulumende kayenzi lutho nge-lockdown leyi. Siyazi ukuthi kule lockdown, kodwa nxa kule lockdown phela akutsho ukuthi amalungelo abantu lawo aku-lockdown. I-constitution yeZimbabwe ithi wonke umuntu ulelungelo lokudemonstrator, lokupetishina at any given time. I-COVID-19 kumbi lockdown kayizange ikhiphe amalungelo lawo.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, yiwo asebambe udaba lolu, yibo asebe phambili. Esiloko sithemba, sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abalako kudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubatshaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwayenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi okwayenzakala kuGonyeti. So siphongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawa abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphethe?
Uxhaso olungaka siyalwamukela, angani bengaqhubekela phambili. Sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi esiyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezombusazwe behlukuluziwe. Siyasikhulume, sibasapota, sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma.
Lo bekungunkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance. Lapho-ke ulimuzwe exoxa ecingweni loSandekile Mhlanga weStudio 7 eseBhilithane. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus, kodwa likhumbule izihlobo. Ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini, njengoba sisebenzela emakhaya. Udaba lokunyamalala komeli weHarare West edalele ephalamende unkosazana Johanna Mamombe lamanye amalunga e-MDC Alliance amabili izolo solutshiye uZulu ekhathazekile esithi kumele uhulumende abadinge batholakale bephila. Iningi lithi uthunjwa lokunyamalala kwabafana loyitayitsamara osokuke kwenzakala ngaphambilini kwenza isehlakalo sayizulu lesi sibethuse kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube kanye lentatheli zindaba uSimbarashe Nembaware. UDube nguye osungula lengxoxo.
Okokuqala engakubeka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngithemba ukuthi siyakwazi sonke ukuthi ilizwe esilazi liyilizwe elilozibuse njalo ilizwe elivunyelwa i-demonstration. Into esikhuluma lapha sikhuluma into ekhona ku-constitution evumela wonke umuntu because i-constitution yiyo egayida abantu esipha imvumo njalo esalisa lokho okungafanele ukuthi sikwenze. So nxa kukuthi kungekho abakuphulileyo laba abankazana labo ojiweyo kodwa okuyinto ekhona ku-constitution angiboni ukuthi bekufanele ukuthi ngabe kuthe kuhambe ezingeni kwafika kulelo zinga lokuthi baboshwe baboshwe lokuthi why besiyatoyitoya kukathi kade besenza ilungelo lawo. Nxa kukuthi bona kade kuyinto kade bethi behleli phansi babone ukuthi uhulumende mhlawumbe kukhona okunye asengakwenza ukuthi aphindezele indlela ababone ngathi ingaphephisa abantu bekufanele ukuthi bahambe bayetoyitoya. Kodwa-ke uhulumende bengafanelanga ukuthi abophe laba abantwana kodwa bafanele ukuthi abazwisise athumele noma umbiko ukuthi azwisise ukuthi kungabe kukuthi kungaphi lapho kushota khona kulungiswe kulokuthi sibone kusenzakala ekugcineni ukuthi abantu begcina bebotshwa bebotshelwa into encane kangaka.
Nomzana Nembaware, ngize kuwe. Amapholisa athi kakwazi ukuthi abantu laba bathethwe ngobani, okuyinto ethusayo ngoba sesike sabona abantu bethunjwa eZimbabwe benyamalala njengabozamara. Ungathini ngalolu daba?
Mfowethu, uyazi indaba yokuthunjwa kwabantu benyamalala ayisayethusi eZimbabwe. Khona kuvele kwinto efuzi yethuse kodwa ngoba sesikujwayele asayethu kangako. Na ukuthi siphakathi kokulwisana lesifo esinje sesizimbike ukuthi kulabantu asebethunjwe abasabona ukuthi banga. So it is very worrying ukuthi-ke yazibuza ukuthi abakhokhele silabo bafuna ukulungisa izinto na or bafuna nje kuhlalwe kuliwa kuthethwa amacala sibhekane lezinto ezingasisi phambili. Ukuthumba umuntu akulethi i-solution. Nxa umuntu ekhalaza kwamele alalelwe yebo ye kodwa-ke ukumthumba hhayi awusovi lutho ngoba namhlanje nxa sikhuma ngokuthi bathunjiwe indaba akade beyisukumele ilokhu injalo ilokhu ingasolvwanga yena usethunjiwe indaba uDzamara ayisukumele ayikasolva yena akasekho so sizothumbana kuze kube nini.
Mnumzana Dube, ngize kuwe khona ngapho uthi wena akulalutho olubi ngokuthi abantu laba betshengisele kodwa bakhona ababasolayo abathi bekungela sidingo sokuthi batshengisele ngoba ilizwe livaliwe isikhathi se-lockdown njalo ngokutoyatoya bafaka impilo zabanye engozini ye-coronavirus.
Siyakuzwa lokho bamnkomo elikutshoyo kodwa-ke ngibona ngathi nxa kukuthi unguhulumende olalela abantu abakho nxa ungubaba olalela abantu abakho ye iphutha liyenzeka abantu abakho sebengalenza iphutha kodwa-ke akusatsho ukuthi umdala kwenxa ukuthi wenze iphutha sekufanele ukuthi umpanishe in a very harsh way ngaleyo ndlela. Amapholisa ngithemba ukuthi amapholisa umsebenzi wawo nxa kuthiwa to police the community kutsho ukuthi ikuqondisa i-community ukubatshela into eyiye e-wrong lento eqondileyo kodwa-ke ukuqondisa umuntu kumtshela into e-right le-wrong akutsho ukuthi umuntu sakufanele ukuthi umenze ngaleyo ndlela egcine mhlawumbe esefika ezingeni lokuthi aboshe anyamala lengasaziwa noma nxa kuthi ngabe ukuthi baboshiwe amaphoyisa afanele ukuthi ngabe ukuthi bayawuthatha umlando bavume ukuthi hhayi abantwana sibabophile isizathu lesi nalesi nalesi esenze ukuthi sibabophe abantwana hhathi ukuthi ekugcineni abantu kuthiwa sebenyamalele abasazi ukuthi abantwana bangaphi okuyinto engekonhle njalo okuyinto ekugcineni isilethela igama elibi phezulu kwelizwe lakithi elililizwe elisazama ukuthi lizigeze lizitshengisele ubungcono balo lizitshengisele ukuthi lilizwe elinakekela ama-rights abantu kodwa-ke nxa kuloku kuvela izigameko ezinje mbona ngathi indlela i-policing ehambe ngakona yabe kukuthi ayihambanga ngendlela eqondileyo.
Mnumzana Nembaware, ngize kuwe. Wena ungathini ngodaba lwabanye laba bathi hhayi ukutshengisela bekungela kuhlakanipha phakathi njalo ungathini ngodaba lokuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ngamapholisa okugoqela abesifazana ababili abatshaywa kakubi abe-Country Park koBulawayo?
Amapholisa ayisukuthi yibo maqhuzu yibo abalawulayo abantu balapha ukuthi besize umphakathi. Now singayithintsha ke leyo ndlela then singaba la mapolisa abona umphakathi ngelihlo elihlukeneyo. But nasho amapolisa size sobiza ukuthi ngorobayi umsebenzi wakhe ushaya umuntu. So nxa yena i-first option nxa ibona umuntu oyenza ukuthi akakho emthethweni eyakhe i-reaction yokushaya, it becomes difficult. So nxa naba besuke baya demonstrator, bedemonstrator into eqondileyo, yes, sifuna kube lama-health kit for abantu abezibhedlela, amanese and so forth. It's a right cause. This color esizwakalayo, but bakwenze nge-lockdown. Befaka impilo zabanye engcupheni, even lesser bebezi-exposure to i-corona.
USimbarashe Nembaware yintatheli zendaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo oluntu. Umnumzana Tifa Dube Belo Ntungamile Nkomo weStudio 7. Ngesizwe okuphuma enkundleni zokuxhumana ezi-social media,
kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuStudio 7 kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulapho lawo ukuthi uthumeze owakho umlayezelo kunombolo le. Ake sizwe ukuthi bathini ngababhekane lakho.
John Siyampondo ngilaphela okuzeni emabale la. Udubu wesilalo ngolwamanzi lokudla kasila kudla manzi, akula ncedo lwamanzi ukuthi sithole amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi. Izibholane sezifile eziningi, kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungiselwe lezi zibholane. Akula indlala isiphethe, imisebenzi ayisekho, laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa job no job no pay.
Mna ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela ward 27 idlala izalele. Sikhathi sonke lesi abantu kade behola i-welfare abazalukazi, kwabe kwathiwa abanye abangene bahole i-Red Cross. I-Red Cross yahola ukholisa yahamba. Khathesi sokwakuyiplani yadobha abanye ababese ku-Red Cross, ababe ku-Red Cross ebaphuma. Ngicela ukubuza ukuthi okwawuholwa ku-Red Cross kuzofika ilala namhlanje lokhu kukhona yini? Njengoba sebesifaka sesifa kangaka indlala, sibambe ngaphi? Nangu MP la ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona kwele America. Thina kalandaba lathi u-MP umpofu lo laye wabuya le mpuphu lapha kwathiwa ngahulumende idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70, kodwa emaredweni sizokuthiwa 70 yeneza 90. Asikwazi ukuthi senze njani ngendlela engaka. Yena ngokwakho uhulumende azihlulekile ngoba umgabaza wengcwane wayesithi angathi ikhomande amabhizinisi nemeni kuthiwe indlu zongazehle zazisehle.
Igama lami uNontokozo Ndlovu. Ngisesigabeni sePlumpy lapha msakazi. Besicela ukuthi khona abantu bayekele indaba zokukhala ngendlala lapha. Sicela ukuthi ngabanikeza bayekele abamongameli badinge izimali izibhedlela zivuke zithole konke okufuneka kudingakala okuswelakala. Abantu bezifundisa ukulima, bezifundisa ukuphanda. Ngiyabonga.
Siyacela bakithi basazi bakamthwakazi ukubana lisithumele ama-phone number ama-lawyers for human rights ukwenza lisisizakali nxa lisingene ebunzimeni, umbehloko zingene ebunzimeni, sibathinte sicele inamba zakhona.
Laba ngabasithumezele imilayezelo kuStudio 7 WhatsApp unombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe ukuthi uthumeze wakho umlayezelo kunamanje.
Ngakugqibuhlelo lethu lamhlanje wothi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqongela aya kwabali-13 kuthi asebefunyenwe bele gciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 kuthi emhlabeni jikelele asebele COVID-19 bayedlula izigidi ezine 4,430,123. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.